kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuJulayi 2022 ngu-Patrick Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana bavalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kulanzwa ilanga ele-National Youth Day. Lokhu kuludaba egodini yeZimbabwe nokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye emihlanganweni yokukhankasela usekelo abezanu-PF besithi ngumnangagwa, ikantile abe-CCT besithi ngutshanisa. Abakumsebenzi wokulela ilungelo leluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezekazi e-Afrika ezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ukunanzwa kwelanga labasakhulayo eZimbabwe ele-National Youth Day ngesikhathi abatsha bekhuthazwa ukubana babhalisele ukuvota ukuze bavote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 21 Dlolanja likhunjulwa minyaka yonke ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa enqume ukuba libe likhefu ngomnyaka ka-2018 njengenhlonipho yelanga lokuzalwa kukamunye uMnumzana Robert Mugabe owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo. Ekhuluma enkundleni e-Robert Mugabe Square lapho okubuthane abatsha, uMnangagwa uthe ukusetshenziswa kokudakayo ngabatsha kuyadanisa. Uthe uhulumende wakhe sowasungula isikhwama sokuba wakhiwe indawo lapho kugcinwa nokwelashwa khona abatsha abathatha izidakamizwa. Uqhubeke ethi uhulumende wakhe uqakathekisa inhlelo zabatsha ukuba ziguqule impilo yabo. Wathembisa ukwengezela imali kubhanga le-Empower Bank yokuncedisa abasakhulayo ukuthi beqale amabhizimusi. Uthe uhulumende wakhe uzalungisa indawo zokudlalela lokuzilibazisa kwabatsha eziguqela inkundla yeGwanzura esenzini oyayifithe eHarare ukuze abatsha bathole indawo zokuzithokozisa. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi abatsha yibo okumele bakhethe inkokheli yale leZimbabwe ngoba yibo abaningi njalo ikusasa yelizwe isezandleni zabo. Omutsha otsho njalo ngumnumzana Benon Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinasu ezithi abatsha kumele bavote ngoba impilo yabo izakhululwa yibo.
Zimbabwe kumele abantu barejiste ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecide ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela especially abancane ngoba nxa sikhuma ngokuthi ifuture asondawo esiyakiyo, yindawo esiyilungisayo kathesi esiyakiyo and ilungiswa ngabantu esibakhethayo ukuthi bangene ekukhokheleni.
Omunye osakhulayo uMnumzana Libhadi Zinumwe uthe yena ngalithakazakele ilanga lanamhlanje esithi ufisa ukuba abatshe babhalise ukuvota ukuguqula umumo.
Nguye owayenzayo sibe la, ngiyenza ukuthi sidubeke, ngiwatshiya imajorithi yethu abasabatsha sidubeke ngoba wayelabantu bakhe abacorrupt. Andona so angila into vela ngiyiselebrate and ihle yabhuka ngoba bahle bayipoliticizer ngapha kubulawayo kusuke amabhasi engiwabalile adlula 7 awezubuku kube lawo ezikolo athethwe bethatha ngodlame sokungani i-assassin with days okuyizano days so akula kuselebrate engikwenza.
Kodwa omunye ohlala eHarare uMnumzana Nixon Nkazino uthi uqakathekile ukukhumbula ilanga lanamhlanje sithi uMugabe wayengcono kulo Mnangagwa.
Kufanele vele sicabange sibe sibone ukuthi umuntu lowana wayefanana labanye abantu njengowabo Nelson, umuntu wayeyifana African-ist. So into esiyibonayo because uMnangagwa vele wathethe into ngekhulu kazanga ithathe through i election. So umgabe vele mina ngangimbona wayindoda eyingono ukudlula umuntu esilaye kathese.
Usuku lapho uZulu akhangelwe ukubuka imisebenzi yabatsha eyenziwa ngumgabe ikakhulu kwezentuthuko yelizwe ezomnotho kanye lezombusazweni. Lo nyaka ilanga leli linanzwa kule nkuthazo yokuba abatsha babhalise ukuthola ilungelo lokuvota njalo bavote ukukhetha lwama-by-elections olufanele ukuqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho lolo mnyaka ka-2023. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, CCC, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi uzayibusa kuphela iZimbabwe befuna bengafuni abanye abantu. Uchamisa wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ongene zinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ye-Highfields eHarare izolo. Ekhuluma ngeviki edluleyo emhlanganweni ofanayo owenzelwe e-Airport, Mnangagwa uthe uChamisa kasoze yafa wangena embusweni. Kodwa uChamisa yena uthe uMnangagwa uyasikhohlisa ngokucabanga ukubana isikhundla sikamongameli sabunjelwa yena kuphela. Uthe kasoze avume ukudlelelezelwa kukhetho lomnyaka ozayo njengalokho athi kwenzakala ngomnyaka 2018. Wengeze wathi nxa sokudingakala ukuthi kutshengiselwe ezitaladeni phezu kwalokho uzalukhokhela yena lolu hlelo. UChamisa usole njalo uMnangagwa ngokwehluleka ukubhadala ababalisi lezisebenzi zakhe imali ethe xaxa, esithi uZulu kumele avotele ibandla lakhe ngoba kuyilo lodwa elilekhono lokulungisisa umnotho nokuthuthukisa uZulu. Kunjalo nje ngaphandle kokutshela abasekeli bakhe ukubana uChamisa kumele akhohlwe ngokubusa iZimbabwe, uMnangagwa usole ibandla le-Citizens Coalition for Change wakhuthaza njalo abantu ukuthi bakhankase ngokuthula. Kulandela umhlangano kaChamisa lokaMnangagwa, udaba olusegudeni ngolokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye, abezanu-PF bathi nguMnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi nguChamisa. Kodwa ingcithi zona izichubungula ezombusazwe zithini? Nansi enye yazo uMnumzana Dinizulu Macaphulana ocoxe lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Imifanekiso esiyibonileyo ikhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabe ZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi indlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuze indlela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade kuleradi khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane. Futhi kunjalo abebandla le-CCC siyakwazi ukuthi abazange baphiwa imali ephiwa yilizwe linikeza ama-political party, banikeza ibandla likaMnumzana uMonsola. Kodwa ngaphandle langemva kwawo wonke lawo amaqhinga okunciphisa amathuba e-CCC, sibone amanani abo emaningi okwedlula amanani e-ZANU-PF.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobuningi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abaningi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Engakusho ukuthi indaba yonke leyo yokusithola ukuthi abantu bayabuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nobuningi balabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yikusitsotsi lokugwelegwele lokumininini okwenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yi-Pachetu, ababonise ukugwelegwele lokumininini lamaqhinga ayenziwayo ku-voters roll, uthi kugcine abaningi abanesiyo ukuthi bavote bethumele ngavotanga kumba amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yi-rigging. Esingakusho-ke kusukela lapho ukuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi ZANU-PF inqobe ukhetho olulethuliso olu olokuthembeka njalo olukholekayo abantu abangalukholwa balamukele ngenxa yokugwenegwele ubumenemene lamaqhinga la engikhuluma ngawo.
Abe Zanu PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo, ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwaba bezana?
IZANU PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Nakho manje sayisukuba besenze njalo, besenze igunya bethi bayazikhohlisa abaphikisayo. Kwasho ngoba bethemba ubugwelegwele, amaqhinga nodlame, yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthola amanani amaningi ngoba nola manani amancane ngibani. Yikuthi abamabandla aphikisayo balawo yini amandla okuthi nxa selunqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiqhathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Kheze edifensi ngebhodi yama-numbers abanawo.
UChamisa uthi uzawavikela amavoti abantu, ukutshilo lokho wathi hayi isikhathi sokuqilibezela kukhetho sesadlula, kathesi uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo. Singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho?
Empeleni singeke sizekwazi ngoba bathi abelungu yibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye, uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's solid to keep doing things using the same method and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo umnumzana uChamisa esitsho ngeqotho, esitsho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo, kuyinto enkulu. Kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho ngoba emveni kuyehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.
Umnumzana Dinizwe Lomacaphulana ucubungula ezombusazwe. Limuzwe lapho ixoxa lo Ntungamile Nkomo we Studio 7. Abamabandla ezombusazwe aqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo ekaMbimbitho. Kulamanye njalo amabandla athi kawangenanga ukhetho lolu ngoba akukaguqulwa indlela oqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa labakhankasela ukuthola amavoti kukhetho lwama-by-elections kanye lohlelo lokubhalisela abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota ole-voter registration.
Zebegcwele ezabelweni lemadolobheni abakhankasela ukusekelwa nguZulu kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wabo. Umnumzana Philip Gawule ilunga lebandla leli uthi basebenza kahle noZulu.
Umsebenzi uyaqhubeka sibili, ikakhulu umkhankaso njengoba kulama by elections ikakhulu ngapha eMatabeleland North Province lakoBulawayo. Kukhanya umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Umkhankaso uqalile ukudinga usekelo osikhangelele kuma by elections abuyayo aka 26 March. Echolocho bekule launch ebekhona ngale launch ye campaign kade khona eMatabeleland North eBinga. So ngakunjalo umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu. Umsebenzi uqale kuhle njalo kulokuthula. Njalo sikhangelele ukuqhubeka kunjalo kulokuthula kusiya phambili. La phambili ngale koBulawayo lakho futhi kunjalo umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Asizwa nje kule zinto ezingani ziphambanisa umsebenzi. Abantu bamabandla wonke azikhankasela nje khululekile njalo kungela kunye okuphambanisayo, wonke bakhululekile.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMtwakazi Republic Party uthi kuyamangalisa ukuba kula mabandla angena kukhetho lolu loba kungakaguqulwa indlela oqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Satsho ukuthi kasingeni kuma by-elections ngama reasons ethu okuthi isikhathi saba sincane, plus isananzele ukuthi izwana PF icathamela abantu ngama by elections lawa okubangela ukuthi itester for u2023 njengoba ezavuya. But ukusidanisa nge opposition ama by elections lawa adalwe yibo ngemva kokwehlukana kumbe ukwehluleka ukuvumelana beyi MDC baze bacabana babazintshaka bakhozela ukuthi ifight yabo icini ngasekho kuzana uPF but sikibo voter. So ke khona kana kodwa kuyatshengisa ukuthi we have got a problem elizweni leli ukuthi iopposition layo icini ngasakwazi kwenzayo kumbe sisenze ngani ayisalweli bantu silwela bona bona ababe ngenile beyiziphatha amandla ukuthi kube yobadlayo because nxa abantu sebesilwa bengama leaders selukhohlwa amasisi kuyatshengisa ukuthi abaselanto abayenzela abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa webandla le-Citizens Coalition for Change uthi bangene kukhetho lolu besenzela ukubona ukuba bazakwenza njani kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Lokhu sokusemashethelweni ngoba indlela umongameli uChamisa asehamba ngayo kwezombusazwe ubone ngani sizenza ukuthi laba abalwisana lama-citizens babe yibo abagcina bele problem enkulu kakhulu. Izani vele yacathamela abantu ngendaba yokhetho lolu ngoba bavuke besithi next week sofanele ebhalise ecourt ukuthi lizizabe lincintisa, sofanele ihambe nomination court.
Izaqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lwama-by elections kuze kufike usuku lokhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu nenhlala kahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano se-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Lesi sivumelwano sithi amazwe angamalunga kumele abele ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esisukela kokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% lapho ihlela ibhajethi yelizwe. UMavis Dama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lona elilokhe lithembele kusizo oluvelela enhlanganisweni ezitholisa usizo ukuqhuba inhlelo zezempila kahle libikwa lilokhe lidonsa nzima ukufeza izithembiso zesivumelwano lesi sekwedlule iminyaka engamachumi amabili selokhu wasisayinayo.
Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI uchasisa ukuphazamiseka kwemisebenzi ezibhedlela ngokungalandelwa kwezinqumo zesivumelwano se-Abuja Declaration.
Mangahle sesingahamba ezibhedlela eziningi uyabona ukuthi kulokuthi abantu behambe besiyasila, abantu behamba bahamba besiyabhubha ngenxa yokuthi lamanesi labo abala, amanesi lamadokotela abala ukuthi benganceda njani abantu ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu nenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Nxa kusenzwa indaba zamabhajethi ummeli womkhulu wemali umthweli Ncube baba upha imali encane kundaba ezilokuhambelana nekulondolozwa kwempilo kaZulu esingayithi health ngesilungu. Yikho lokho okubangela ukuthi imali ibe lutshwane njalo iZimbabwe icine isehluleka ukanelisisa ithagethi le ababekhangeleleyo ukuthi bafikeze kuyo.
Unyoni uthi kulusizi ukuba kuqakathekiswa ezinye inhlangothi kuthiwa olwezempilakahle lona okuyilona ngogodla wempilo njengalokho okuvezwe lubhubhane lwe-COVID-19 lapho ilizwe litholakale lingalungiselelanga.
kuqakathekiswa izinto ezingelangqondo noyezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu. Le into nje ebuhlungu kakhulu, njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lohulumende akakhokamisekanga kakuhle. Okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo njenganxa sebebhala ama-budget apha imali endabeni ezinokuhambelana ne-health department.
Umnumzana Victor Dube, isakhamuzi saseHarare, uthi okwenzakalayo akumangalisi ngoba okwakhe uhulumende ikusayina izivumelwano akwaziyo ukuthi akasoze azilandele njengoba seziningi angena kizo.
Esikubonayo ukuthi eZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi, ngayo ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health. Angikholi ukuthi singaba lodubo ezibhedlela, kathi esibhedlela kazila lutho, even impahla zokusebenzisa laba abasebenza khona ngalo singathi ngesikhiwa ama-protective clothes kabala. Isibhedlela sesidula kathi ngoba uhulumende kala sandla esingenisa khonapho. Imkhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni.
Esethula uhlelo lwakhe lokwaba imali kungatsha zikahulumende ibhajethi nyakenye, umphathintambo wezokusetshenziswa kwemali uMnumzana Mthuli Ncube wathi uhulumende uyakunanzelela ukuba uhlangothi lwezempila kahle luqakathekile kakhulu njalo lumele lutholiswe imali eyanelayo. Kodwa zathi sezikuhlolisisa, ingcwethi zezenotho zithi uhlangothi lwezempila kahle lwabelwa imali eyisilinganiso esedlula kancinyane ijumi 12.2%, lanxa uNcube wayethe wabele isilinganiso esiphezu kwaleso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo sebevuselela inhlelo zabo zokulimukisa uZulu ngengozi zeminye imikhuhlane engasiyo COVID-19. Ngokusebenzelana lohlangothi lukahulumende lubona ngezengculaza i-HIV, umanisipala waleli dolobho ukhuthaze uZulu ukubana ayehlulwa umkhuhlane wofuba olwe-TB, ikakhulu abaphila legciwane lengculaza abalakho ukuhlaselwa lula yilolu fuba ngoba amasotsha abo omzimba ayabe engelamandla amaningi okulwisana lomkhuhlane lo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umhlaba jikelele ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19, kodwa ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zikhuthaza uZulu ukuba angakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane, ayehlolwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ongelapheka nxa ungabonakala kusesemasinya. Ekhuluma ngemva kokwamukela isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esinikezwe ngabogatsha lwezempilakahle besebenzisa zelana labohlangothi olwe National AIDS Council, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ukhuthaza abantu ukuba bayehlolwa i-TB engakabi lezibonakaliso.
Ubangela kumbe owenza ukuthi umkhuhlane we-TB ufuba wande, ngingathi okuyisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini, i-50% yabantu abaphila lomkhuhlane wengculaza bagcina sebe lomkhuhlane wofuba, kumbe ngithi bazahlaselwa ngomkhuhlane wofuba empilweni.
Kungakaqhamuki ubhubhano lwe-COVID-19 koBulawayo, abezempilakahle bathi bekusiba labantu abayinkulungwane elengxenye kusiya kwezimbili, kodwa inani leli selehlile laya kunkulungwane elamakhulu amabili ngoba bebalutshwana abantu abahamba-hambayo, ikakhulu abachapha imingcele besiya kumbe bevela e-South Africa. Umqondisi we-National AIDS Council koBulawayo, uNkosikazi Senatshwanyathi, uvumelane loDokotela Sibanda ethi kungalesi sizathu besungule umkhankaso wabo lo.
Mayelana ne-TB, kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo, ukuze abantu bakoBulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizile uDokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe ade elo ibhedi nenkulu uTB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulokhu kusehla. Sifuna ukuthi TB, HIV, kuwe kusehla umkhuhlane leyo elizweni lethu.
UNkosikazi Tholakele Shoko ngomunye wabaphila negciwane lengculaza ochasisa ngengozi yofuba lwe-TB.
Ngiphila legciwane lengculazi okweminyaka elithumi kodwa sengake ngahlola umkhuhlane wofuba ngawubanja okwamanje angiselawo sengalatshwa ngasila ngakho ngikhuthaza abanye abanjengani ukuba bayehlola behlale besazi isimo somzimba ngoba eyami i-TB yayingela zibonelo.
Kobulawayo ngomnyaka odluleyo oka-2021 umansipala waleli dolobho uthi babelabantu abedlula inkulungwane eyodwa kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwe batholakala bele-TB. Inani eliphezulu labantu ababanjwa ufuba emandebeleni okugoqela uBulawayo babila bengabantu abasuka komakhelwane e-South Africa okulilizwe elibikwa lilesilinganiso esikhulu sabantu emhlabeni jikelele abavame ukuhlaselwa yi-TB. Abantu abedlula amakhulu amahlanu babikwa belakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eziphenduka ekhaya sezilomkhuhlane osusesibangeni sokuthi awuselapheki ngoba behlolwa bafumana belawo usudale umonakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Wezemidlalo lize lenelisa ulishayela emambuleni iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders emdlalweni walo owesine esigabeni se-Premier Soccer League. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders linqobe kwakuqala kumidlalo ye-league lapho litshayele wawa nge-2 kanyangesonto enkundleni e-Buffer Fields. Loba nje iqembu lebhosi linqobile abalandeli balo basele belokhu bekhathazekile ngoba likhuthe amathuba amaningi awokuhlohla. Umqeqeshi uMandla Mpofu futhi kumele abagadli bakhe befake amaphaphu phansi nxa sebekhangelane legedi.
A lot of pressure coming to this.
Be simadolo nzima phambilini komdlalo ngoba ukhumbule kasiqalisanga kuhle imidlalo yalonyaka. Yikho ngiyajabula ngokuthola imiklomelo emithathu. Abagadli ngilokho engisaba kholwa loba bekhuthile. Indaba isekutheni kumele bazithembe njalo bengatataveli. Kodwa mina njengomqeqeqethi kuyangijabulisa ukuba bayawathola amathuba njalo kuzamele sizame ukulungisisa ukuze siwasebenzise.
Umdlali wesiswini senkundla unqobe izithamasuku ngwelitshayela emambuleni kabili. Impumelelo icho ukuba iqembu le-Highlanders lize lenelisa ukuhlohla emdlalweni walowesine ngemva kokuba linqotshwe nge-2 kanyanga le-Black Rhinos laba ngujikelo bhanqa 0-0 lelenkezi Platinum lanqotshwa ngelemanyika Diamonds 1 kanyanga kumidlalo yalo emithathu elandelwe ngowangesonto edluleyo. Umqeqeshi weqembu le-Wawa uLuke Petros Jikulile uthi abafana bakhe kabayangisanga loba nje benqotshwe iqembu le-Highlanders.
Yeah, looking at where we are coming from, I think this is a great.
Ungakhangela lapho esivela khona ngibona ngani kule ngqubela phambili ukukhangela inani lamagoli abasifile ngawo lokuthi iqembu le-Highlanders iqembu elikhulu kanjani.
Ngomgqibelo iqembu le-Chicken litshayele kulawo Chiefs nge-2-1 emdlalweni obeseluveve njalo bengowakuqala ukuba iqembu le-Chiefs linqotshwe kumidlalo ye-league. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Madore uthi basizwe yikuba baqhuba kuhle amalungiselelo ngemva kokuhlaba ikhefu yokuqaleni komnyaka.
Shows our pre-season was much better.
Kutshengisa ukuba amalungiselelo yethu awe pre-season ahambe kuhle njalo sizala silokhu sisebenza kanzima ukuze sibe silokhu sithola imiklomelo.
Eminye imidlalo edlalwa kuviki yesine imidlalo ye-Premier Soccer League iphele ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum libe ngujikelo bhanqa lele-Dynamo 0-0 kuthi eleyada libe ngujikelo bhanqa lele-Black Rhinos 0-0. Ngensonto ele-Herentals litshayele Manyika Diamonds nge-2-1. I-Cranbourne Pullets le-ZPC Caribas zibe ngujikelo bhanqa 0-0. Triangle United le-Harare City lazo zibe ngujikelo bhanqa 0-0 kuthi ele-10X linqobele kulawa e-City nge-2 kanya. Umdlalo odlalwe namhla phakathi kweqembu le-Capes United lelenkezi Platinum Stars uphele lawo ungujikelo bhanqa 0-0. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kunanzwa ilanga ele-National Youth Day. Lokhu kuludaba egudwini yeZimbabwe lokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye emhlanganeni yokukhankasela usekelo ngempelasonto. Abezanu PF besithi ngumnangagwa, ikanti ke abe-CCC besithi nguChamisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwane ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo umpresident Jeremiah Nsithi. Asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.